VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazo weStudio 7 namhlanje ngesonto mhla ka 24 Mbimbitho 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Abantu abahlala duzane ledamu elikhulu eMalengaland baziswa ukuthi basuke emizini yabo ngesiphangiphangi.
Abantu ngabu lendlela yokuba basuswe, abasuswe sibili ngoba bangafa ikhona lokugalula, bayafa abaningi futhi noba amanzi akhona maningi azabe elamandla.
Abafundisi balungiselela ukuya eMalengaland lapho kulabantu abaningi ababulewe lizulu lesiphepho uCyclone Idai.
Okuqakathekileyo kathesi yebo bayancedwa banikwa ukudla impahla lakho konke kodwa udibo olukhulu olokuthi abantu basele bethukile bathithibele.
Iqembu le-Warriors selingene kumncintiswano wama-finals kugezo ye-Africa Cup of Nations.
Bekumele ukuthi ngabe yigrupu abavela baqedelana ngayo kudala okokuthi namhlanje besekumele ukubona sibe sesifaka abafana abancane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi bonke abantu abahlala duzane ledamu leManyera esiqintini seVumba esabalweni seManikaland sokumele basuke ngesiphangiphangi. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko luthi abantu abaningi bangagalula bengekela ukusuka kuleyo ndawo ngoba usubuthakathaka umduli wedamu leli okungenza ukuthi ubhidlike. Uhulumende wethule umbiko lo ngesikhathi esithi kulabantu abalikhulu lamajumi amahlanu lane 154 ababulewe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Kodwa inkampani ezethula izindaba ezigoqela iBritish Broadcasting Corporation leReuters zibika ukuthi kulabantu abangamakhulu amabili lamajumi phose ayisithupha 259 ababulewe lizulu leli. Kubikwa ukuthi abafika phose amakhulu amabili 187 kababonakali, kuthi njalo abangamajumi amathathu lasithupha 136 bagonjolozelwe ngamanzi. Unkosazana Roslyn Mkandla osebenza esabelweni lesi uthi abantu abahlala duzane leManyera Dam kumele balandele okukhulunywa nguhulumende ngoba bangabulawa ngamanzi nxa umduli wedamu leli ungabhidlika.
Abantu ngabule ndlela yokuba basuswe, abasuswe sibili ngoba bangafa ikhona lokugalula, bayafa abaningi futhi ngoba amanzi akhona maningi azabe elamandla ephuma kulowo mduli. So uhulumende uzamile, uyazama njalo ukuthi abantu basuswe endaweni zonezo.
Ye, nxa sesikhangele sibili kwethusa kanganani khonoku nxasa ukuzwa njengoba lawo wabona izulu leli lithululeka sibili.
Kuyethusa sibili emntini ophilayo obonayo okwenzakeleyo phambilini. So khathesi I think nxa bengezwa limessage yokuthi idamu lizadubuka, ngithemba bangasuka ngenyawo khonale lapho idamu elikhona besize emadorobheni endaweni engani phezulu ukuthi baphephe. Kuyesabeka sibili, abantu abasahlalisekanga.
Kulabantu abathi kumele abantu bekhulekelwe sibili eMtare, kambe umthandazo kumele ubanjwe kanganani kunami?
Umthandazo uqakathekile vele, kumele kube impilo yakhona, ube yinto yokuqala emntwini wonke nsuku zonke. Siphile ngawo shiwa lokhu isimo lesi size sidlule, ngoba hayi ukuthi siziphilele nje akusakwaniseki. So kumele siphile ngomthandazo.
Ebantwini uzangena nini khonapho eMtare?
Abantu mina ngizababona ngolwesithathu.
Yabe libanceda sibili ikakhulu abalimi lapho?
Ye, kakhulu abalimi. Sibanika ama-fertilizer ngoba hayi izilimo eziningi zihambile sibili lamanzi, kulele phansi emanzini akusela lutho. So kufanana nje lokuthi akwenzakalanga lutho, amanye amaplaza agebhekile indongo ezisabekayo.
Ubona ngazani kuyalungiseka sibili mamkhadla?
Okulutshwana kwakhona kungalungiseka kodwa okuningi hayi kuzathatha sibili isikhathi, kumbe umnyaka luzaphela kungakalungiseki. Ngokuphathiswa yinkosi sibone ngani kuzalungiseka kodwa ngemva kwesikhathi eside.
Kusenjalo abafundisi balungiselela ukuyaduduza abantu abaningi okumangalisayo abakhathazekileyo. bathi kumele abantu labo bathotshwe inhliziyo zabo ngemithandazo langokuxoxa labo. Umfundisi Josias Mutenda we-Methodist Church uthi kuqakathekile kakhulu ukukhuluma labahluphekileyo eManicaland abalezihlobo labangani ezibulewe lizulu lesiphepho ucyclone Idai.
Okuqakathekileyo kathesi yibo bayancedwa, bayanikwa ukudla, impahla lakho konke. Kodwa udibo olukhulu olokuthi abantu basele bethukile, bakhithibele, bafuna uncedo ukuthi bese kungenwa kuhlalwe phansi labo bakhulunywe labo. Engathi mina i-counseling yesifunakalayo, ngoba nxa bengakhulunywanga labo bafuna ukunika uncedo kuphela, bayahlala inhliziyo zabo vele bebambele uvalo ethanjeni, ngoba ishiye wesaba kuyabe kuphakathi kwabo. So mina ukukhishwa kwesaba lokwa, bakhulunywe labo kuhle kuhle, bangenzi okwethuselwa, kodwa bangengwe ukuthi bavule izinhliziyo zabo.
Pho okumele akwenze khonokho baba Mtenda ngubani?
Kumele sikwenze sonke eZimbabwe, ikakhulu mina engibonayo ikakhulu thina abamabandla abafundisi, abashumayeli, abakhokheli, kodwa hatshi umuntu wonke, those labo abalolwazi nge-counseling. Ngoba ungakhangela lapha abantu laba, ye bafuna i-professional counselors, kodwa at the same time into abayifuna kakhulu yikubuhlishwa kwemoya yabo, so they need that spiritual counseling as well.
Singathi-ke nxa sesikhangele abafundisi abaningi bangakwenza lokhu, lina liyacabanga ukuthi liye khona ngale yini ethimanimani liyenceda yini baba Mtete?
Siyalungisa ukubana sibili abantu baye khona ngale, kodwa udubo osolikhona abaye sebethathela indaba le kwindaba zepolitics okuthi abantu bazihambele bekhululekile. Sokunzima ngoba wonke umuntu ufuna ukuthi azakale ukuthi bekhona kulokhu, bekhona kulokhu. Kodwa thina njengabafundisi qinisa elipheleleyo siyalungisa ukubana sihambe siyokuba labantu laba. Amaxuku anjengeZimbabwe Council of Churches Council, o-Evangelical Fellowship of Zimbabwe, amaxuku la labo Utah Caesar, ama-church bodies lawa, kumele sibili bahlale phansi. Kodwa engikuzileyo ukuthi hhayi bayaxoxana, bayaxoxana sibili ukubana ngethemba kuza kuba lo mhlangano ngingaphambanisi kusasa ngomvulo ukubona ukuthi kungahlelwa njani njalo kungahanjwa njani ukuthi kuyefikwa khona ngale. Kukhiphe ezomangazwe phakathi, ibe indaba yokuyohlangana labantu abaphakathi kodubo, abantu abaphakathi kokwesaba, abantu abaphakathi sebesusiwe esimeni sabo abeyiso khona. Kumele bayibiselwa esimeni leso. Ilizwi likaNkulunkulu yilo eliphezulu ngakho konke, liyeqakathekileyo kwakhathesi. Ukudla bayaphiwa, impahla bayaphiwa, imigqoqo yayenziwa, izindlu bayakhelwa, kodwa kuyafunakala ukuthi ilizwi leNkosi lifike khonaphana lithobe izinhliziyo lezana.
Lo ngumfundisi Josias Mutenda we-Methodist Church, sixoxe laye eseBhinga. Kusenjalo kubikwa ukuthi abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele Melika izolo baqoqe inkulungwane phose ezifika isithupha $6,000 yokunceda abantu abehlelwe yingozi yesiphepho se-cyclone Idai esabelweni seManicaland.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje soke isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe manje
ngelobaba mkhulu babelobola.
Njengokuthembisa kwami ngeviki ephelileyo, silonkosazana Vivian Nomalanga Mbhebhe njalo lo Apostle Midian Dube lapha sike sikhuluma ngokwenzakala enkonzweni zokholo lwesiKristu kanye lezamasiko esintu. Lapha-ke ngilonkosazana Vivian Nomalanga Mbhebhe oyingcweti kwezamasiko esintu njalo lo Apostle Midian Dube ukhona ngale-ke ele Johannesburg.
Na kuyikuthi emadlozini kulo mvuzo yamakhosi, njengoba uJoshua wathi yena kuJoshua 24 nxa libona uNkulunkulu base-Egypt beyibo abamele bakhonze, khonzani bona. Nxa libona uNkulunkulu base-Kenani beyibo abamele bakhonze, khonzani bona. Kodwa mina le ndlu yami ngizamkhonza uNkulunkulu ophilayo.
Siyamuzwa sibili ubaba uyakhuluma umfundisi lapha, kodwa kulalolo udaba njalo ukuthi bakhona phela sebevuswa uzokuthiwa ubani uvukile. Anti siyabona okwenzakala kathesi kule South Africa kombana, kangazani kwakungufejafeja nje kuphongwenziwa. So khonokho yikho kukukhuphayo kakhulu yini Maphephe ngamafutshane mam?
Mina vele yikho kungikhubayo baba uDube, and enye into engifisa ukuthi ama-Christians abe yazi, ama-Christians bathiwa ngama-Christians after Jesus Christ, angithi uJesu kasho uNkulunkulu. Abantu ababekwazi khona lokho kunomehluko into lezi zongu-2. uJesu mina ngazi kumbe ukuthi iside engikulo ngendlela abakubeka ngakhona, uJesu wayengumprofet, uJesu wayengaso uNkulunkulu. Abantu abasontayo right now ama-Christians they believe ukuthi uJesu nguNkulunkulu. Abantu bakholelwa ekuthini uNkulunkulu ukhona, yikho kulama-Muslim kulemhlobo yonke leyo khona, bayakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona kodwa bakholwa kuJesu. Kodwa thina ngapho iside lethu le-Africa sabelieve ukuthi uJesu yinto eyi-1 lo uNkulunkulu, uJesu kaso uNkulunkulu. Abantu ababekwazi khonoko, you understand? Hey, so thina ngitshela ukuthi thina ma ngesikhathi okhokho bethu bekhonza amadlozi becela izulu besiyendelele besiyacela izulu izulu line, kube babeyenza into erongo, uNkulunkulu onguyokhontrola izulu wayezolinisa kanjani ma besenza into erongo? Abantu ababekwazi into e-right le-wrong, abantu sebethatha iChristianity ngendlela e-wrong. Akusinto ezifanayo lezi. UJesu lo uNkulunkulu yinto ezithiyeneyo, kodwa bona emasontweni bathumayeza ukuthi uJesu nguye uNkulunkulu. Akusinto efanayo. iChristianity iyodwa, uNkulunkulu uyedwa. Just as much as ama-Muslims enje ami wodwa amangalo Jesu, kodwa at the end of the day baya kuNkulunkulu. Yangithola baba Duba into engiyithola.
Yes, yakuthola kakhulu sibili-ke. Wothi-ke isikhathi sesingani sesidliwongo mangoye, ngithi baba Mpostoli Dube sicela uvale khonapho, kodwa uvale ngamafutshane sibili.
Yeka ngisine ngokuthi mina uMadebe akakhulumi izwi, thina nxa sikhuluma izwi eliphilayo, John 1:1, ekuqaleni wayekhona uzwi, uzwi wayenguNkulunkulu, uzwi wayekuNkulunkulu, uzwi waba yinyama nguJesu Kristu. Lo ungaya kuKorani yama-Muslims yona leyi akhuluma ngayo iya-refeya to Jesus Christ 25 times iKorani. Lobi kubeka ngendlela ecatshileyo, iTrinity yinto eyodwa, God the Father, God the Son and God the Spirit. So yena ukhuluma indaba ayizwa ngabajuda, abajuda bona labo yibo ababethela uJesu Kristu. So abakholwa entweni abayikholwayo ngabakholwe kiyo, njengoba iBhayibhile sithi Dube, odlayo makangamsoli ongadliyo, lo ngadliyo angamsoli odlayo. Abantu abakhonza uNkulunkulu mabamkhonze ngeqiniso, abakhonze emadlozini abo abaqhubeke ngamadlozi abo. Bonke esibaziyo thina lapho esikhulele khona abasekho nemadlozini. Yona indlelele layikhulumayo yisemu ndlelele yabhonjwayo, yahanjiselwa amahovesi, yenziwani, yachithizwa, yaphihlizwa, iyabangwa, kayisena leadership. Everyone osekezi ngu-leader wendleleni. So ake simeni kulokhu esikukholwayo, singasoli abanye, singakhethela abanye.
Maphephe ngamafitshane ntobedala, vala khonapho mama.
Into engayitho ukuthi angisoli muntu baba uDube, angehluleli muntu, kodwa into engizwisa ubuhlungu yindlela iBhayibhile eselibulele ngayo i-Afrika.
Siyabonga kakhulu-ke, sithatha ithuba lele ukuthi sibonge uNkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ukhona ngale-ke e-Israel, yingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge njalo-ke u-Apostle Midian Dube ukhona ngale-ke e-Johannesburg kule South Africa. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale. Kanti-ke lingakhuthwa ngezamasiko sonke isikhathi ngesonto. Sisanda ukumukela umbiko osanda kwethulwa luhlangothi lukahulumende olubona ngezokwethulwa kwembiko othi idamu leManyera selihlolwe ngomanjinela, abathi umduli walo ungani lokho okuqinile. Ngakho-ke laba abantu kade betshelwe ukuthi basuke kuleyo ndawo sokumele behlale. Kubikwa njalo ukuthi kulelitshe inkalakatha eliwe entabeni izolo ebhikida laphiliza izindlu ezimbili. Okwamanje ke sesingena kwezabatsha.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe kuliviki sixoxa lithathe izindaba kobulawayo umnumzana Khula Khwashe Thakundwa nguye omunye wabatsha abasungula inkampani yona ebizwa ngokuthi Culture Mag Zimbabwe asambeni kuye siye zokunengi mayelana ngale nkampani yakhe
i-Urban Culture yinkampani eqalwe ngomnyaka ka-2014 umsebenzi wethu sikhanyela ezamasiko ezemidlalo nabayithi travel yikho esikukhanyelayo kakhulu sisebenzela sikobulawayo kontuthu ziyathunqa idolobha esilithanda kakhulu ngakho umsebenzi wethu ukhanyele ngemisebenzi enziwa nabasithokozisayo abakubulawayo ngivumelana lawo kakhulu ngoba imisebenzi wethu vele ukhanyele ukuthi siphusha abantu bakobulawayo sibafake ezingeni eliphezulu ngemisebenzi yabo ethokozisayo kakhulu.
Njengoba umsebenzi wenu unikeza uZulu ithuba lokufunda okunenge mayelana ngabantu abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu ikakhulukazi abadabuka kobulawayo, lina njengenhlanganiso libona ngani lokhu kuyasiza na ngezikhalazo zabo ngoba inengi labantu abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu abadabuka kobulawayo bakhala ngokuthi babona ngani imisakazo enengi njalo amaphephandaba amanengi awathakazeleli imisebenzi yabo.
Umsebenzi wethu usutshintshe kakhulu indlela abantu ababala ngayo kumbe abayezwa ngayo imisebenzi yethu yakobulawayo ngoba khathesi abantu sebekwanisa ukuhamba ebulenjini bebale ngemisebenzi yakobulawayo bengamelelanga ukuzwa ngephephandaba kumbe ngomsakazo osokutshintshe kakhulu imbono lokuthi abantu bacabangani ngobulawayo. Umsebenzi wethu lo unceda kakhulu abezemidlalo ngoba uyenza bebonwe nguZulu.
Ngiyakuzwa Khula. Nansi isikhathi esilindelwe ngabantu abaningi kobulawayo, isikhathi somncintiswano webulawayo Arts Awards sesiyafika. Likhangela ukuthi lizabe lisebenza ndawonye labo na ukuze likwazise uZulu okunenge mayelana ngalo mncintiswano.
Njengabantu abaseke since ukuqalisa kwamabulawayo Arts Awards ngo-2017, inyaka ngeminyaka siyama ukuthi sincedise abaqoqi bama awards lawo. Ngoba abantu baye befuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani njalo njani so thina umsebenzi esiyenzayo ukubona ukuthi siyanika abantu amazwi abawafunayo lokuthi ukuthi thina lathi eminyakeni lempilo edluleyo sikwanisile ukuyina leyibulawayo Arts Awards and sokusifake endleleni yokuthi abantu lathi sebekhona ukusazi ukuthi hawu kule Urban Culture and lokho kusincedise kakhulu and lathi siyabancedisa ukwenzela ukuthi befike kuZulu befinyelele ebantwini wakobulawayo befinyelele ebantwini abasemagundini amanye omhlaba.
Umbuzo wabo ugcina ke Khula, kukhona okunye elikwenzayo na ngaphandle kokubhala ama-articles okwazisa uZulu mayelana ngemisebenzi yabantu abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu?
Siyenza ama-ID social media management lapho esincedisa amankampani angakwanisa ukuthi bebezimanejele ama-accounts abo abo-Twitter, o-Facebook, o-Instagram. So siyenza i-social media management, siyenza i-public relations for ama-artists lokuba abhalele ama-press statements nxa kuyikuthi abayanelisi ukuthi bezenzile ngodwa thina siyakwanisa ukuwuthatha imisebenzi lowo siwuyenze ube ngowethu.
Mnumzana, nxa abantu befisa ukulithinta kumele bayephi?
Nxa besithinta bangasithinta kunumber ezithi 0776 406 019 kumbe bangafaka i-email ku-marketing@urbanculture.com.
Nangumnumzana uKhula Khwashe Thakundwa, siyabonga ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Siyabonga Mike.
Mthwalazo omuhle kwanele kwalamuhla. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwabatsha, uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3. Zimbabwe omuhle, libe ngeviki elishukela. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hove. Kwamanje ke soke isikhathi sezokholo.
Yikudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli inkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi uSenisvanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu, ngiyakholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela umbhalo ovela kuPaulu ekhuthaza ibandla laseFilipi. KwabaseFilipi chapter ka 1, ngiqala kuverse ka 3 ngisiya kuverse ka 6. Uyaloba lapho uPaulu uthi yena, ngiyambonga uNkulunkulu wami ekulikhumbuleni kwami konke, langezikhathi zonke ekulikhulekeleni kwami konke ngikhuleka ngokuthokoza ngokuhlanganelana lani evangelini kusukela esukwini lokuqala kuze kube kathesi. Ngilethemba yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelelisa kuze kube sosukwini luka Jesu Kristu. Ngifuna ukuba sicabange ukuthi ngesikhathi esiningi kuba lula ukuthi sifune ukuyekela, sifuna ukuthi sithi sesehlulekile ngenxa yokuthi nxa siphakathi komhlaba singena phakathi kwengxika eziningi, singena phakathi kwezikhathi zokuhlukuluzeka, kwezinye isikhathi singena phakathi kwesikhathi lapho okukhanya ngani into esiyenzayo isiyehlule. Abane ngesikhathi esiningi ngiyangizwa abantu sebebuza ukuthi kambe uNkulunkulu yena uyabe ngaphi nxa kusenzakala into enje, kumbe uNkulunkulu usenjile wanjiya ngingedwa. Yimbuzo ebakhona empilweni ngenxa yokuthi siyabe sesihlangane lezinto ezimelana nokukholwa kwethu, lezinto ezimelana nokuthi sicine ingqondo yethu isithikaza isibona ngani uThixo kalandaba lathi. Ngakho ke nxa kunjalo kuba lula kwezinye isikhathi ukuthi umuntu ethi asokwehlule ingcono anihle ngiyekele. Ikanti lapho uPaulu uyasikhuthaza uthi yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelisa kuze kube sosukwini lukaJesu Kristu. Kuthi ukuthi nxa sinanzelela thina khonoko sihlangana lezikhathi lapho esifuna ukuthi sekethise kumbe sidaso kwehlule, singacabanga lombhalo ukuthi lo owaqalisa umsebenzi uza kuphelelisa. Kuthi ukuthi linto oyenzayo, lumtshado ophakathi kwawo, lumsebenzi owenzayo owenkosi, lokho kwenzayo phakathi kwabantu, kumbe isikolo okiso osowasiqalisayo, kumbe ibhizimisi osowayiqalisayo, kumbe ngabantwana obakhulisayo owabaphiwa inkosi. Kuthi ukuthi akumelanga ugcine wena usithi sokwehlule ngenxa yokuthi ukhona owaqalisa zonke lezo zinto. Umuntu oqalisa zonke lezo zinto nguye njalo ozaziphetha ngendlela enhle. UNkulunkulu usemsebenzini, uyasebenza phakathi kwempilo zethu. Singabe singamboni kodwa isandla sakhe siyasebenza. Yikho uPaulu wathi elobela kwabaseFilipi wabakhuthaza ngakhonokho, ebatshela ukuthi nanzelelanini ukuthi kungabe liphakathi kwezikhathi ezinzima kodwa ke lo owaqalisa umsebenzi uza kuwuphutshisa. Sonke isimo esingena kiso uNkulunkulu uzasiphelelisa, njalo usemsebenzini, uyasebenza elungisa ukuba yonke into isebenzele ebuhleni empilweni zethu. Kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ungumuntu oqedisa into yena ayiqalisayo. Akulanto eqaliswa uNkulunkulu ephelele emoyeni.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngiyathandaza baba sithandazela abagulayo, abathumayela ivangeli, abaphakathi kwemtshado. Nkulunkulu sesithandazela ukuba kuphutshiseke yonke into eziwa ngabantu abakho ezigabeni ezehlukeneyo, ezintweni ezehlukeneyo, ngegama likaJesu Kristu yena.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisvanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo, inkosi ikubusise. Kwezemidlalo, iqembu lesizwe lenguqu ele Warriors linqobe ele Congo Brazzaville 2-0 emdlalweni we-Africa Cup of Nations odlalelwe eHarare namhla. Iqembu leli selingene kumncintiswano wama-finals wenkezo ye-Africa Cup of Nations. Ukuze sizwe okuningi ngomdlalo lo wesibaya se-Group G, sixoxele lengcwadi kwezemidlalo uMozi Hadebe.
Iqembu leZimbabwe, njengoba lisazi, bekumele ukubana linqobe namhlanje lapho belidlala khona le Congo Brazzaville, belidinga ukubana liyenelise ukubana linqobe kumbe lidrowe ukuze liphumelele liye phambili. Ngakho ke liyenelisile ukubana linqobe nge-2-0 lapho kuhlohle khona uKama Billiard kanye lo Knowledge Musona, okusho ukubana iqembu leZimbabwe selizadlulela phambili liye khona ku-Nations Cup e-Egypt.
Nxa usubona ke igrupu le ikadime njani wena, nxa ungachazulela abantu nje?
Sekuyigrupu ebingathi ama-Warriors avele ayenza kakuhle kule igrupu, kodwa basuke babuyekethisa sokusiya ekucineni. Bekumele ukuthi ngabe yigrupu abavela baqedelana ngayo kudala, okokuthi namhlanje bese kumele ukubona sibe sesifaka abafana abancane esikhangelele ukubana yibo abazabe bedlala kuqembu leZimbabwe. Sibona ukuthi yibapha abafana esingabasebenzisa, kodwa ke sasuka sakwenza kwaba lukhuni saze samelela ilanga lokugcina elalamhlanje. Nozananzelela ukubana bekulabo DRC kuyona le igroup iZimbabwe ebikhona, kodwa ke yona iDRC iqeda ke ingu-number 2, okutsho ukubana layo iyahamba ke khonapho e-Nations Cup. Kodwa engathi ngamafitshane, bekuyigroup iZimbabwe yayiqalise kakuhle, ekugcineni yasiyekethisa ngokuyizinto nje okuncane okuzamela ukubana iZimbabwe ibe yikulungisa ma ilungiselela ukuya e-Egypt.
Kungathini ke ngokukhwalifaya kweZimbabwe kodwa?
Uma singalungiselela kakuhle, singaba lethuba lokubana sibamangalise abaningi khona le.
Kutsho ngani khonokho?
Sesigcwele ngabafana abangadlali kweleZimbabwe kuphela, sesilabafana abaningi abadlala ngaphandle kweleZimbabwe, basuka bethole ulwazi olutshiyeneyo uma bekhona ngale ngaphandle. Kodwa into esiqakathekile yokubana laba abafana sibahlanganisa njani ukuze bebe liqembu elikhipha into enhle. Uma singathola nje iformula yokubahlanganisa, silakho ukubana simangalise abantu abaningi.
Kungabisele emuva leZimbabwe kuyini?
Esikhathini esiningi ngamalungiselelo, amalungiselelo wethu ayandise ukubana esikhathini aphanjaniswe yimali.
Umuzi Hadebe ingcwethi kwezemidlalo, sixoxe laye ekobulawayo kule mbiko ethi kulomunye obhubhe kungakadlalwa umdlalo lo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Selake inhlanhla iqembu lama-Warriors singakehlukani ukuthi sikhangele ebezikhokhela namhlanje. Abantu abahlala duzane ledamu elikhulu eManicaland kade baziswe ukuthi basuke, kodwa-ke kuthiwa bengasasuki. Abafundisi balungiselela ukuya eManicaland lapho kulabantu abaningi ababulewe lizwi lesiphepho i-cyclone Idai. Sifuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje, olivalisa wonke studio.